The history will tell you that ZANU-PF has never lost any by-election, including me and Nginje, he thought that young God. So I'm born to double by-election, I lose at Namklanji, or whatever so will tell. And where's the world when I have another in South Kazuru, let's have a so about die. I'm a lover who have given them a chance, especially my town lover. They have given a chance over 21 years. Instead, they've made it worse and worse and worse. I'm a cousin, they've gone to the dogs. So I'm on the same of lamenting like this. There are some men who want to buy the Yam so, but I've got a man in the
Siyake sibone abanye beloba kumaphephandaba lapha la kumisakazo besithi kulokulwisana okukhona phakathi kukamongameli Mnangagwa lo msekeli wakhe uBaba uChiwenga kwenzakala
kodwa wena shuwa unje sibili usho wabona bona belisana yini usibabonika nengi behamba bonke be-addressa bonke kuqala ukuaddresse uBaba uChiwenga njengo-vice president abe nguye o-introducer upresident uMnanga so ulakulaphana wawawona yena ngokwakhe ngomlomo wakhe yikade ngikhuluma ngayo naleyana ukuthi lina njengentatheli zindaba lilakho inverbatim yena uBaba uChiwenga ngokwakhe ekhuluma futhi futhi khona into eleyenza le umuntu losihamba laye 2023 and even nxa kusenza waze wasuggesta into esikwazi tona asisayithakazeleli thina lapho tona umuntu abe yi-life president angithi kodwa waza kuma tona singamenza sisitshinte ngoba sine-majority parliament sitshintshe umthetho okutona rayiti angcona hlabe ngu-life president waye kutsho lokwana nje ebonisela uthando alalo ngopresident wakhe yalo engubhosi wakhe so ukuthi abantu laba bazondana-ke kuvela ngaphi uyadinga uswele esindi yikho phela khona kwalo kuthi ona I mean sokwangaka abantu ku-social media uzothenga lowo usefile yena umuntu ephila lowo usefile yena umuntu ephila ngiyakhumbula lo baba umgaba wazwahle wathi ah sengize ngapha ngavuka ukuzela ujesu ngokwakhe
kuyiwa nje kukhetho kuyini eliza hamba likuphethe ebantwini esingathi ngama-achievements eliza hamba lawo ebantwini lithi khangelani ukuthi sesenzeni from i-last election ngo-2018 kungoba abanye bayakhala ikakhulu ngomnotho bathi hayi into kazimanga kuhle
kunengakulendaba sokufumbete sibili okusemqokeni infrastructural development sibone uhulumende sese engenile ngo-2018 amadamu aseyakhiwe lapha ayamangalisa kwala le gwayisha ngani dam liyana yaqhazokula ngintolulufu ngabelungu besile ukwenza anything kodwa ikhangele kade ukuthi isicingaphi yona lani dam kuphela izazuthi amanzi agcwala lapho kubulawayo singasabi le problem yamanzi la esiyibonayo kathesi kuzaba lenkathi ezizalinga from gwayi kuzofika lapho kubulawayo i-greenbelt yonke leyana konke sikuthwele khonokwana ukhangele le migwaqo iyalungiswa even khonapha kobulawayo le migwaqo eminingi uma siye public drive lana sikhuma ngayo njeyana ulungisiwe nguhulumende not ikansi nguhulumende owezanu-P F ngoba into le ngifuna ukuthi every time xa into inhle bathi hayi separate zanu-P F lohulumende but kungaba le nto embi basithi hayi ihulumende kazanu-P F so lalokho kuhle siza kuclaima lathi sitshaye umpululu ngakho.